Thina njengamabandla besebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission. Ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyangazelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eseduzane labantu. Ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu kuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenyezelo. Asifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo. Njalo bekule ndlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni, ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye. Ngakho ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole, ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota. Kho luhlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo, ungathi sokulotshintsho yini? Ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda.
Khona sizabona ke liviki ukuthi laphi kuphela ukuba i-registration yakhona ibenjani. Khathesi kusese masinyani ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu ba-responde njani. Kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempela viki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani. Kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register. Sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group, usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu. Ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlanganela lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene. Bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liye-register.
Kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise, ungathanda ukuthini kubo?
Kulaba abantu abangamaKristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye okubuswa kwelizwe leli leZimbabwe. Lokhu kwenza ngokuregista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota. Siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa langamabandla, amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu. Kwakulelwa ilungelo lokuba lo lalowo muntu oseZimbabwe kungakhethele ukuthi ulishona, ulindebeli, ngumthiwa, ungumhlobo bani, ulelungelo lokuthi uyevota khetha inkokheli oyifunayo. Le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo belelwa lelo lungelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise. Kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala, abantanga, ama-youth, kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayiregister akhethe umbe ngumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba. Like.